Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Usenetha weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabantu abasungula ibandla leMDC kaSekho. Luqala namuhla uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo olwemobile voter registration uzolo ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobunengi. Umsakazo weVoice of America ufikisa iminyaka engamatshumi ayisishiyangalombili 80 wasungulwayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubheyo yedwa kuphela nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili lasikhombisa 206 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bango 2933 kuthi abahlatshwe esibili bango 3260. Abahlatshwe esithathu bona bango 1077. Abafunyanwe sebesindile izolo bango 1081. Okutsho ukuthi inani labalomkhuhlane losikhuluma nje selehlela yaku 4914 lisuka kubo 50,000 ngompalakazi. Usenetha weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabantu abasungula ibandla leMDC kaSekho. UmaNdlovu ugulile njalo ubhubhe izolo. Uke waxotshiswa iMDC kudalele Senate ngomnyaka ka-2020 ngoba esekela ibandla leMDC Alliance eselibizwa ngokuthi Citizens Coalition for Change. Kodwa waqhubeka elilunga ledalele Senate kulandela ukungenela kwenkantolo yeSupreme Court kanye lokuxabana kukaNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu yena othi uMandlovu uzakhunjulwa njengomuntu oyelwela umbuso okhululekileyo.
Ngumama otshiye imuli, ube ngumama olomuzi, umama oleguma, utshiye abantwana lomkakhe ubaba uMkandla selusizi njengebandla leMDCT.
UmaNdlovu usitshiye elokhu esekela na uNkosazana Thokozani Khuphe.
Umama uMandlovu kuze kufike ekugcineni esweleke emhlabeni becacile ukuthi kumbango weMDCT ume ngaphi, ubengathandabuzwa ukuthi ume lo dokotela uThokozani Khuphe. Unyakenye udokotela Khuphe ehlukunyezwa libandla, ubevele eqiliye ukuthi yena usekela udokotela uKhuphe. So ke silusizi kakhulu njengebandla ukuthi sesitshile emhlabeni.
Njengebandla limkhumbula ngani kahle kahle ikakhulu sikhangela ukubunjwa kwebandla ngo-1999?
Yibo abawuqala basungula ibandla bafaka inhlanyelo eyavuthwayo emathebeleleni North ngo-2000 begijima eMguza, begijima eCholocho, begijima eLupane. Kumadistrict wonke North besebenza bevusa ibandla le-MDC. Siyakwazi ukuthi umama njalo uthe seqokiwe ukuthi abe ngomunye wama-senators emathebeleleni North. I-Martin North le uyibhodile encedisa abantu kundleko zonke ade bezidinga. Ubengena komnyama ubambile konke emaguswini wonke esebenza encedisa omama ukuthi bathathele abantu ama-birth certificate, abantu ama-IDs, bathola ama-passport. Ube ngumama ade yi-champion yokuthi kube le-development, kube lokuphucuka kwemathebeleni North. Ube ngumama ade khuthele kakhulu njengebandla silahlekelwe impela ngoba umama uMandlovu ubekwazi ukuthi i-constituency ade imele i-Martin North ayimele encedisa izakhamizi kundleko zokuthatha ama-birth certificate, ama-passport, ama-IDs. Yakwazi ukuthi i-Martin North indawo nje engathi umnyambambile, but umama ubeyidabula ngene konke ekhulumisana nabantu encedisa abantu esizwa izikhalazo zabantu esizethule edalele ephalamende. Kuzaba nzima ukuthi njengebandla sithole omunye usenator onjengoMandlovu. Ibandla lidabukile, mbona ngazathi ngeke sikwanise ukuthi sirecove after loss day. Ngeke simthole omunye usenator Ndlovu ade ekhuthele esebenza njengaye. Ibandla ilahlekelwe impela.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration luyaqala namuhla. IZimbabwe Electoral Commission ithi ivule izitichi ezingamakhulu phose amathathu 2700 endaweni ezitshiyeneyo lapho ezabhalisa khona uZulu. Abantu bakhuthazwa ukuthi baphume bayebhalisa ngobunengi, kuthi lababhalisa kudala bayaxwayiswa ukuthi bayehlola amabizo abo ukuthi akhona ngempela kuvoters roll. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukukhuthaza kwami abantu ukuthi kabahambe ngobuningi babo bayeregista ukuvota. Kuqakathekile ukuthi lelo lungelo silisebenzise ngendlela enkulu kakhulu, kanti ke njalo ayisilulungelo kuphela, lingumlando esingathi thina yijuti, i-obligation emuntwini wonke ohlala endaweni lapho kuvotwa khona ukuthi ayebhalisela ukuvota. Kuso sonke isikhathi ayevota avotele lapho athande khona, kodwa angayekeli ukuvota ngokuba kuqakathekile lokho. Ungayekela ukuvota abanye bazavota bafake lokho ongakuthandiyo kumbe bagcina bangakuthandiyo kumbe basuse okuthandayo bafake lokho wena ongakuthandiyo. Ngakho ke kungakhathalekile kumbe uyakuthanda okusembusweni kumbe kawukuthandi, hamba uyevota. Ungakavoti kumele uqale ubhalisele ukuvota.
Kukhona ongathanda ukukhuthaza iZimbabwe Electoral Commission?
Ayisebenze ngendlela ekhangelela ukuthi isebenze ngayo ku-constitution. Ingakhethi icele, ingakhethi uhlangothi, ingasekela ibandla elisembusweni, ingasekela abaphikisayo, kodwa yenze lokho okukhangelelwe ngumthetho. Ikhankasele ukuthi wonke umuntu abone ukuthi uyabhalisa, ifundise futhi ngokuphathelele lezokhetho, ikhankasele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Abantu kumele balandwe emakhaya lapho bekhona, emadolobheni nasemakhaya ukuze babhalise. Hayi ukuthi bagoqe izandla bahlale edolobheni kuphela bezekhi balinde abantu ukuthi bazabuya. Abantu bayalandwa, bayakhuthazwa njalo, bayafundiswa njalo ngokuphathelene lokhetho ukuze benze khona lokho okufaneleyo ukubhalisa lokuvota kuso sonke isikhathi. Kodwa abantu bazakwenza kanjalo nxa bebona izekhi ingakhetha uhlangothi. Ayingakhetha uhlangothi noma sekutheni, kodwa ibe ngiyabantu, ibe ngiyomthetho ngendlela efaneleyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo ungathi lazo ziphathekile yini ngokugcweleyo kumkhankaso, ziyabakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa?
Yebo, inhlanganiso ezizimeleyo ziyakhuthaza abantu ukuthi baye ebhalisela ukuvota kuso sonke isikhathi, kabani usebenza ngakhona lokho. Kodwa ubunzima abahlangana labo ukuthi amahofisi awezekhe akhatshana nalapho kuvotelwa khona. Ungakhangela nxa kobulawayo lapho kubhaliselwa khona ukuvota, kukhatshana lapho kuhlala khona abantu indawo eziningi. Kuqakathekile ke ukuthi amahofisi lomkhankaso kazekhe iyefinyelela kuzo zonke lezindawo ukuze abantu bakwazi ukuthi bayibhalisa. Kuza kwenza ukuthi ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo kube lula. Kodwa kumanje ziyakhankasa kakhulu ukuthi abantu bahambe bayebhalisela ukuvota. Kuqakathekile ukuthi bakwenze khona lokho bangadinwa kuso sonke isikhathi, kuyo yonke iminyaka, kulo lonke iviki lenyanga, kuze kube nilanini.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kuvamile ukuthi nxa umtshato usudilika kubizwe umlamlankunzi, ikakhulu ubabakazi, abhule umlilo, abantu bakhumisane umlotha. Kunjalo la kwezombusazwe. Kodwa oyenkokheli ze-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora ungahlengwa na? Nansi isikhulumeli secele likaMonzora umnumzana Witness Dube.
Thina siyakholelwa ekutheni wonke umuntu olilunga le-MDC kumbe osekela inhloso ze-MDC uyavunyelwa ukuthi abe khona ebandleni. Kodwa kwakhathesi lokho okwenziwa ngumama Khuphe angikuboni kuyinto engaqedwa ngumlamulankunzi nje kuphela, ngoba sokulokudilizwa kubhidlizwa kwe-constitution yebandla okukhulu kakhulu okungeke kuqedwe ngumlamulankunzi. Kuyabe kumele abe ngumuntu otshintsha ingqondo yakhe, ozimisela ukuthi alandele izimiso lezinqumo zebandla. Ke umama Khuphe ngokwenza kwakhe kade sambone ngumuntu olengqondo yena leyo. Ngakho lo mlamulankunzi uyabe ngumuntu oyabe ezafuna ukuthi kuvunyelwe into ezingekho ku-constitution ye-MDC engeke kube yinto engavunywa ngabalandeli bayo lamalunga ayo.
Lithi lina selimxotshile kubandla uMakhuphe labanye bakhe. Kodwa yena uthi lina labuMonzora yine lasixotsha kudala, ngoba latsho kuzeki lathi lizancintisa li-MDC Alliance.
Iqiniso lomehluko phakathi kwe-MDC Alliance le-MDCT umama uKhuphe uyalazi. Umama uKhuphe useParliament nje ngenxa yokukhitshwa komuntu we-MDCT owangena ngaphansi kwe-MDC Alliance. Njalo umama uKhuphe uke wahlala yena njengososihlalo we-MDC Alliance amahlandla amabili ngesikhathi engu-acting president we-MDCT. So inhloso ayisikho ukuthi kuqondiswe lutho thile olugojiswe nguMonzora. Inhloso ikungcolisa nje ibandla le-MDCT lokudunga inhliziyo zabantu ukuze bangavoteli i-MDC Alliance kumbe bangavoteli abantu be-MDCT abaku-MDC Alliance. Ngenxa yenhloso nje yokudiliza yonke into okuthiwa yi-MDC, ngoba umama uKhuphe kukhanya ube lemihlangano eminingi akade yenza labanye abantu abaphandle kwebandla le-MDCT. Ungumuntu nje osephatheka laye ekutheni kudilizwe i-MDCT khohlakale ingaphinde futhi ibe khona, ngoba konke okwenzakalayo uyakuzwisisa. Incwadi yabhalwa nguMonzora ebhalele izekhi echasisa ukuthi singena njani kukhetho si-MDC Alliance uyayizwisisa. Njalo isimilo sika-President Monzora esokuthi ulokhe engu-president we-MDCT uyasizwisisa, kodwa nje lapha udunga ingqondo zabantu ukuze abantu bangalivoteli ibandla le-MDCT balibone njengebandla elingcolileyo.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. iNews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isibumbe ikomiti ekhangelane lokuhlola ukuthi intatheli zindaba ziloba njani indaba zokhetho okuyinto echothozwa ngabaningi. Izim Life ithi kulesi phathamandla seZANU PF esitshele abalandeli baleli bandla ukuthi ukuvotela ibandla leCitizens Coalition for Change kufana lokuvotela uSatane. Ikroniko ithi Zimbabwe Electoral Commission izasebenzisa imali engange 8.2 billion Zimbabwe dollars kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota oluqala namuhla la kukhetho lwama-by elections ngombimbitho. Sogu iskati sembiko yenu.
Linjani bantu bestudio 7 iskati sesiside ngathini ukungena bakithi hey mkoma nangapinde ngena mfana siyakusekela lami ngithabe kakhulu ngakwenzileyo shiwa pamampama sambeni laya sambeni simsekeleni komama simsekeleni majaha mayuti asenzeni okwenzakala eZambia ngiyabonga.
Elilaleli Studio 7 labasakaza bekiso lisakazela indaba ezinhle eziqotho eziclean abesifakeni imbono sonke esilalelayo sibuthanisa ukuchopho ndawonye siboneni sikuthi kuyezwakala yini koko kwinto okukhulunywa ngumunzura lo makhuphe liyazi ukuthi nginanzelele enye into inkukhu ngayibulawa lobantu bemzini ngayiquma ikhandi yaye iqumi zimbu upupuri kuyele sokufana lalokhu okwenzakala ku-MDCT lo MDCT ayisela structure isela ayisazazi ukuthi five kondema umuntu oyilandela osonjengumuntu okambe edinga indlela engakwazi ethe kahle ngikumele nzabo ndizathwitshela ngaphi sokufana lalokhu ungananzelela nxa ulalela abakhulumeli bakhona oDube oWitness Dube ayi ulalela makhuphe ngapha lawo bathi bayaxotsha bonke abasala bekumunzura laze abantu bengadlali ngabantu ngicela bengadlali ngabantu abantu bayafundiswa abantu bayakhonjiswa batshela iqiniso liyabona ngangizwa abantu besola olokhuzeni othuma betho thuma hey kabantu abayilandela othuma bami kuzana ukuphefu bazimele bathile zwizwizwizwi kabanyikinyika ngaze ukhuluma uthini ubachodoza uthini but ngenxa yokuthi bakhethe MDC lokuzeni izana uphefu bazimele kiyo ngapha kuyaliwa yimpi baba yimpi kuyaxotshwana kuyathukwana kwezwa lokhu lalokhu owitness bathi abantu babona kobona ingidi but ungananzelela amabandla ayiwona azabamba ilizwe leZimbabwe ilokhuzeni ngobaba advocate Chamisa oro Emerson Tambutso Mnangagwa yibo kuphela abanikazi abantu abazaphakathi kwamabandla omabili lalo okuleli lodwe elizanqoba ake sibonene into esiyenzayo usho ke sibonene into esiyenzayo nyabonga.
Sanibonani kakhulu lonke ngikhuluma ke no Richard Nyoni obuya endaweni yaselupane endimimbili kuwadi indawo yakithi village yimyathi. Ngithanda ukudlulisa isimemezelo esifana nalesi bantu bakithi. Ngo-December lana bengisekhaya kusho ukuthi ke kwasokushona umzala wami bathi Austin Moyo yena ke uzalwa eGomoza. Umzala mayeshona ushona ekhulume amagama ukuthi unabo sifani bani abangiphuzise utshwala kanje ngoba ukushona kwakhe kwabonakala ukuthi ngathi ufakelwe kwasokuzothathwa isidumbu sakhe ngamapolisa. Umuntu wayemqambile ukuthi nguye omphuzise utshwala amapolisa athatha istatement kuye yenza konke okwakufanele ukuthi akwenze bathatha isidumbu bahamba. Kwasokusithi ke abantu bakumalume la uzalwa khona umama wami eGomoza basebeshiya umbiko beshiyela omunye umalume ukuthi asale etshela abantu bendaweni basendima imbili ukuthi bacabanga ukuthi isidumbu bazosithatha ayobekwa eGomoza la okunabanye abakubo mhlamba abalala. So umalume owayenguye owayephethe lapho wasetshela usebhu wakhona kuthiwa nguDeluxe Moyo uGwayo ubizwa ngoGwayo wasetshela kusebhu lo ukuthi atshele abantu endaweni ukuthi ngakusasa kusasa abantu njengoba kufiwe lapho kuzohlanganwa kuthenga kusasa kwakhona abantu bonke bakuleyo ndawo akuzange kube ngisho loyedwa uyeno sebhuku kwakhona kwaze kwathunyelwa umuntu ukuthi ayombiza uthe manje sebuyile usebhuku sadlulisa kumbiko owashiywe ngabantu bakomalume ukuthi isidumbu sizothatha siwe endaweni yasegomoza sithe manje sidlulise lo mbiko kwasokubuza ukuthi hawu ngoba phela indawo makufiwe abantu bayahlanganyela esifweni manje njengoba sebhuku abantu kungekho ngisho loyedwa lana kungakuqhubekani kwenzakalani usebhuku waphendula amagama athi abantu bakhe bendaweni makushone umazizela ababuyi kuleso sifo kwavela kwakhomba thina esasihlobo ukuthi kusho ukuthi njengoba ubekhala ngokuthi ufakelwe kungaba isiqiniseko sokuthi ufakelwe loba imphumela yayingakabuyi
Ninjani kustudio 7 kuzehlisa phansi kwenu nesakhamuzi se-Homestead Village selakizwi lambinga ikhiphi omancule silokukhathazeka nesikolo se-Homestead i-school fees sangkhona siphezulu kwamandla ethu njalo sisayiniswa amafomu masekumithini ukuthi sisayini imali esingayifumani okwamanje kuthengiswa amayifomu esikolo kwakuthengiswa amafomu esitolo sokuyibhizinisi ka-headmaster Sicela ukufunda ukuthi wakunazile bakubona ukuthi Homestead sithwele nzima. Asizazi nokuthi senzeni. Sithwele nzima. Ama-uniform, ithayi yesikole yi-R60. Ama-socks wodwa yi-40. Wonke ma uthenga ngu-complete uyi-life jacket uyi-life jacket yi-R360. Phezu kwalokhu siphile ezimpilweni ezinga singela mali esiningi.
Salubonani, salubonani lonke basakazi baka Studio 7. Labalaleli baka Studio 7 kuzindawo zonke lapho kufinyelela khona umsakazo we Studio 7. Yeva dala bami ngilombono lapha ebengifisa ukuthi ngabe uyahamba usiyefika kusibangelizwe Nkomo lo mqondisi moyo ukuthi kunjani ukuthi bahlale phansi laba abadala babonisane ngokuthi kwenziwe njani ukuthi bangene ekhethweni kubanjweni babendawonye omunye amele ama councilor lama MPs omunye amele ngapha ku president bebambene bendawonye ukwenzela ukuthi si kwazi ukuzibusa ngapha emathebeleni lathi silabantu abasimeleyo eParliament ngoba manje makunje kuyikuthi kuthiwa kufuna ukuqunywa ilizwe liyana badala bami into engeke iyafayenzeka yokuquma ilizwe bona kabakhampenele nje kuphela ukuthi bawine imidlenzi nemathebeleni kube yibo abazibambileyo ngapha loba bengaphansi kwayo leyo zano kodwa kube yibo abazibambileyo ngapha kumathebelelendi lemidiyensi so yisi sicelo sami engilaso badala bami ukuthi ngabe kuyenzeka usibangilize bake bahlale phansi lo mqondisi bayibonisane linto ngenxa yokuthi angithi yiwo amaphathi akithi esindebeleni esiwakhangeleyo okhulumayo ngunkomo ngibuya elupane esigabeni sasekana ungathi ejabhiwa konke kulungile ngiyabonga
Ngithanda ukwenzela amhlophe, amhlophe athenke kubandla le-Citizens Coalition Change. Kuplani abayenzileyo ukutshintsha ibizo. Ngifisela ukuthi uMondlora lo khuphe bethathe konke abangabe bekufisa abakufisa ukuthi kuda kube ngokwenu kwabo abe ngokwe-MTC Alliance kube-MTC Fundman ngingaba esitekete egogweni ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uhulumende webutho ogenqule umongameli wakwelemali usexotshe umeli weleFrance kulelo lizwe ngemva kokumchothoza. umsakazo munye uthi uhulumende wakwele Kenya usezama ukuhuga abafuyi ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye COVID-19 ngokubathembisa ukuthi bengenza njalo bazaphiwa imithi yokuhlaba lokulondoloza izifuyo zabo. Singene kudaba lweMelika. Umsakazo weVoice of America namuhla ufikisa iminyaka engamashumi ayisishiyangalombili 8 ngemva kokusungulwa kwawo ngo-1942. Lomsakazo usakaza emazweni phose alikhulu okugoqela eZimbabwe phansi kohlelo lweStudio 7. IVoice of America isakaza ngendimi ezingamachumi phose amahlanu 47 njalo ifinyelela abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 311 million viki ngeviki. Inhlelo zayo zigoqela ezeradio, ezeTV kanye lezobulembo be-intanethi. Sixoxele intatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Awu into esijabulisayo, into esijabulisayo kakhulu. Ngingabona izindaba njalo njengezakhamizi ukuthi ke iVOA sifikise iminyaka engu-80 ilokhu isakaza njalo ngokudlula kweminyaka isiya iqina ikhula iqhela ngoba sinanzelela ukuthi isinike enye indlela yokuthola imbiko evela phandle kwelizwe njalo leminye imbiko ephuma phakathi kwelizwe. Sinanzelela ukuthi-ke endaweni lapho okuswelakala khona imisakazo amaradio iVOA ifikile yasinika leyo opportunity ukuthi hhayi loba sehluleka ukuthola izindaba thina njenge-VOA sizali update. Yiyo indlela i-VOA esebenze ngayo. Siyakubongela lokho ngoba asizange siswele imbiko ngesikhathi singela information i-VOA ibikhona and siyakubongela lokhu. Siyamukela njengomsakazo oqhubela phambili intuthuko, oqhubela phambili i-democracy ne-freedom of speech ne-freedom of association. Nxa ukhuluma ibalithi i-VOA kufika lezo zinto emqondweni ukuthi hhayi abasakazi babo layo i-radio yakhona ikhuthaza ukuthi kube le-democracy. So hayi siyakubongela 8 years, sifisela ukuthi iqhubeke njalo eminyaka eminingi ezayo phambili.
Kungaba kukhona yini okusolayo ongathanda ukuthi mhlawumbe kulungisiswe kumbe okuncomayo ofuna kuqhubekele phambili?
Ukusola hayi singasola ngisho. Nasibonga ukuthi ke i-VOA isilethele i-alternative voice, indlela yokukhuluma ekhululekileyo. Sinanzelela ukuthi ke lapha eZimbabwe ama-radio stations silawo kodwa-ke wonke emaningi enjalo aphiwa izichenyo zokusakaza lawo asekela uhulumende. Loba nje ekhona aphethwe ngabantukazana but ngabantukazana abasekela ibandla elibusayo leZANU-PF ukuthi-ke imibono yakhona ihambelana lelo bandla. But i-VOA isebenzisa ibizo lokuthi Studio 7 njengojaleka kwayo lapha eZimbabwe isinike i-opportunity ukuthi sizwe eminye imibono ethiyeneyo. Njalo esikuncomayo ukuthi-ke ekuqaleni ya i-VOA ibikhuluma kakhulu ngenkokheli zamabandla aphikisayo kodwa-ke namhlanje kunhlelo zabo uzwa amazwi from inkokheli zamabandla aphikisayo lenkokheli zalo ibandla lezamphefe elibusayo okutho ukuthi sithola a-balanced report. Balance report awu into ejabulisa kakhulu njalo-ke sikufisayo ukuthi kuqhubekele kusiya phambili lenhlelo zabo ziye zigoqela wonke umuntu. Sakubonga ukuthi zikhona iy'ndaba eziphuma ngesishona eziphuma ngesindebele ngesilungu singazi nemhlawumbe nxa izimali zivuma ukuthi hayi singavuka ngelinye ilanga sekule nhlelo eziphuma ngesikhalanga nesivenda kugoqela indimi zonke ezikhona elizweni kodwa hayi siyakubongela khonokho sekwenziwe. Sibakhuthaza ukuthi abaqhubeke besiya phambili besinika any opportunity to hear alternative voices elizweni.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. ziziphethe ngebe zihamba phambili. Useneta weMathebeleland North unkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabasungula ibandla leMDC kaseko. Luqala namuhla uhlelo lokubhalisa abazavota kukhetho lomnyaka ozayo olwemobile voter registration. UZulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobuningi. Umsakazo weVoice of America ufikisa iminyaka engamashumi ayisishiyangalombili 80 wasungulwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.